Esikhathi izimeeting ku-councils bazwa abanye kodwa ewadini abantu bakishe izabatshele ngizabantu asibe wonke ababuya ezimeeting.
Abayananzelela vele isimo esikhona sokuthi vele izwantati yani akula manzi emadamu, ama-pipes ethu abe vele engalungiswanga kahle.
Sasesikhangela wona lawana we-72 hours lawo ayingabahluphi yini?
Hayi, lawana zangabahluphi bonke bayawazi. Besazi ama-date abo kuhle. Angithi kuhanjiswa amaphepha la kuma-WhatsApp bonke kuhanjisiwe bavele babalisana bayatshelana isikhathi se-72 bahlupha kangako le. Bayathela ezigubhini zagcina amanzi akwasebenzise ngenanzelelo.
Manje ngesikhathi amanzi laphana ecitshiwe abantu bawathola ngapha amanzi okusebenzisa nsuku zonke.
Balazi izigubhu abaningi bakhona vele izigubhu babelazo. Nxa kuyukuthi yala sigubhu iyakwanisa njengami nanti ngisebhakananda la so nxa kuthi izigubhu kazizilutshwane nxa ama-timetables awafananda bayakhaphakalela bathatha amagogonyeti bazosebenza abanye bayathatha luvifo umasihambelane ama-timetables ethu lesisayini nalapho egwabalanda kendawakho baphana emagogonyeti engikhangelanndakwabi akenzakali ukuthi i-timetable ufanane ukuthi la manyekawo lapha lemagogonyeti abanawo nezivevo abanawo kuhambe njani ama-timetable ashiyane bayabithatha empopini zabanye besizama khonapho nxa uyinto into yakho nayasigubha okanye bavele banama-drums abathenga abantu i-situation nje bayinanzelela abantu abaningi azayesikasika amanzi vele kunezezindlini.
Kodwa umuntu angathatha amanzi ingqe kubani kumbe yilaba ababe vele bencedisana?
Abancedisana abantu even noma kubana abantu nge-situation yamanzi akula mntu enethamu ukuthi amanzi ebengakwaziyo
imabhawuza bayawaletha i-special nxa kufiwe bayawaletha amabhawuza okuthi lawe nxa ungelawo amanzi uze emgqomo yakho uyahamba uyithatha.
Izibhorane zikhona ezisebenza?
Ibhorane hayi nesami isibhorane asisebenzi zakusithwakaza kusebenza ngiyabona kune-process ukuthi kakhulu.